Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni yeStudio 7 ngomvulo omhlaka 10 Nhlangula 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weleMalawi uthi indizamtshina ebithwele umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Saulos Laus Chilima ayazakali ukuthi ingabe yengaphi. Induna ekhokhela uhlelo lokukhulumisana ngodaba lwegugurawundi olumele luqale ngenyanga ezayo umtshana Khumalo uthi ngalalwazi lokuthi kuyini okwenzakalayo ngalolu hlelo. Inhlanganiso ephathisa ngokudla eWorld Food Program ithi phakathi kwezabelo ezingamachumi ayisithupha eZimbabwe ngezimbili kuphela ezilokudla okweneleyo okwenela umnyaka, okukhomba ukuthi indlala ilokhu ibhahile elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukhulumende weleMalawi uthi indizamtshina ebithwele umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Saulos Laus Chilima ayazakali ukuthi ingabe yengaphi. Ugwalo olulotshwe ngusomlomo wedale lePhalamende yakweleMalawi umnumzana Colin Zamba lindizamtshina eyebutho isuke esigodlweni selilongwe ekuseni ikhangelelwe ukufika egcekeni leMzuzu International Airport, kodwa kuze kwabantambama ingakafiki njalo ingasabonakali ebulenjini. UZamba uthi ingatsha ezihlenga abawelwe zingozi ziphakathi kokuyidinga lindizamtshina. Kulokufuthelana phakathi kwamongameli Lazarus Chakwera lomsekeli wakhe osenyamalele uChilima. Abalibili laba babumba uhulumende omanyano bavumelana ukuthi uChakwera uzabusa okwehlandla elilodwa, kodwa walela esihlalweni okwadala ukufuthelana lokhu. Oqoqa uhlelo lokukhulumisana ngenjongo yokulungisisa udaba lwegugurawundi njalo eligqetha elikhulu lelizwe unkosikazi Virginia Mabhiza uthi imihlangano yabahlukuluzwa igugurawundi izaqala ngenyanga ezayo. Utshele iStudio 7 ukuthi uzaqhuba umhlangano lomkhokheli wezinduna unduna Mtshane Khumalo lomsekeli wakhe unduna Fortune Charumbira kusasa behlela ukuthi uhlelo lolu luzaqhutshwa njani.
All said is ours is simply to facilitate that they be hearing and to see to it that those that are going to participate in the hearings are also asked.
Amalungiselelo wonke aseqhutshiwe. Umsebenzi wethu ngokuqoqa imihlangano le lokubona ukuthi wonke umuntu uthola ithuba lokupha umbono wakhe. Sikhuluma nje ngikhangelele ukuqhuba umhlangano lomkhokheli wezinduna lomsekeli wakhe kusasa ekuseni. Yikho lapho esikhangelele ukukhuluma ngokuthi lungaqala nini lolu hlelo, kodwa sikhangelele ukuthi lusungulwe ngenyanga ezayo.
Unkosikazi Virginia Mabhiza uqoqa uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi njalo eligqwetha elikhulu lelizwe. Ube secingweni leStudio 7 eseHarare. Siphinde saxhumana lokhokhela izinduna unduna Mtshane Khumalo othi lanxa beyibo abazakhokhela lolu hlelo abakabi lolwazi lokuthi luzaqhutshwa njani.
Sakubona lathi sokuphuma emaphepheni kodwa asikahlangani ngakho, siyalungiselela nje ukuthi labo abakukhiphayo emaphepheni sihlangane labo ukwenzela sikuhlanganiseka kahle. Yoba ukwazi lawo ukuthi kwasekusesimeni sokuthi makuyalontshwa kwinto kwakhona kwasekusima. So nxa sekuvuselelwa hhayi besingakahlangani ngakho.
Kodwa nxa likhuluma labantu nje abayibo abahlangana lodubo lwegugurawundi lolu, bona abathini? Bakhangelele na ukuthi uhlelo lolu lube liqalisa?
Hayi phela ngoba ngoza ukuhlangana labantu ngento engakalo nje awe. Uyafika upheka uthini khona ngale abantu bathi asikakwazi lokuthi into kumele liyenze. So akuna muntu oseke wahamba ku-ground ebuza ukuthi abantu bathini. Ngaphandle mhlawumbe bezombangazwe labo bangakwenza ngesikhathi sabo. But nathi vele siqondane lapho. Asikakwenzi ukuthi sihambe siyebantwini sinje ukuthi bona bathini. Sithemba ukuthi singaqeda ki-outreach program kulabo sokuphuma sibe ukuthi bona abantu bafuna ukuthi kwenziweni ngokuthi ubhololo lwabakhona.
Kulezinye njalo indaba ebezibe khona laphana ngesikhathi abanye bekhonona ngokuthi uhlelo lolu alusoze lupholisa amanxeba njengoba abanye babesithi kufanele kulethwe njalo abetheswa umlando. Izinduna ezinye lazo zithini ngalokhu zilungiselele kumbe zilokhu zisakhona na ezinye?
Njengoba ngishilo unzima bakhona yibo lobo ukuthi sina njengezinduna esikuke ukuthi silandelele lolu hlelo. Singazake sibakhulumele ukuthi bona bafuna ukuthi kube njani. Kuyalindelwa bona ukuthi batsho ukuthi bafuna ukuthi kwenziwe njani. Okokuqala nti kuzaba yikho khona ukuthi batsho ukuthi hhayi thina sibili uhlelo lolu lwasathintana lalo. Pho nxa lathintana lalo lifuna ukuthi kwenziweni. Batsho futhi ukuthi bona bafuna ukuthi kwenziwe kwenjani. Bese kukhanjiswa-ke ku-president khona lokho ukuthi hhayi abantu bathi bona bafuna kwenziwe lokho nalokho.
Unduna uMtshane Khumalo ngumkhokheli wezinduna obexoxa ecingweni leStudio 7. Icele lebandla leMthwakazi Republic Party selisole uMongameli Emmerson Mnangagwa ngenkulumo ayethulele uMongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin esola amazwe angomakhelwane abalisa eleZambia leMalawi ngesizo omunye wabagcina isihlalo baleli bandla uMnumzana Chilimbo Mudenda exoxa loChris Gande oweStudio 7.
Into yokuqala engithanda ukuthi ngikhulume ngitshele abantu beMathebeleland ngiyokuthi uMnangagwa engakayi eRussia esiyakhuluma kubi ngopresident weZambia esuka lapha ekhaya uqale ngokuthethisa inkosi uLobhengula eselapho kade evula izikole eziyi-17. Sihlezi sikwazi ukuthi abantu bemashonaleli bakhuluma ukuthi inkosi uLobhengula yathengisa ilizwe ngechukela. Wakukhuluma uMnangagwa engakathethisi His Excellency the President of the Republic of Zambia uHH. Into leyi abantu beMathebeleland ndokufuza ukuthi beyinanzelele. Uthethisile ubaba uMnangagwa engakathethisi uZambian president. So uMnangagwa is attacking every sovereign nation in the Southern African region. Ngoba thina eziMathebeleland we are a self-sovereign nation. Uqalela wakhuluma kubi ngenkosi, inkosi elembali, inkosi elembali yempi, yephuphu, impi, yegadade, impi, eyalala phansi. All those battles were meant to fight ecolonialism. Yiko esikukhulumayo bantu bakithi ukuthi ukuthethiswa kukaKing loBhengula kuyafanana lokuthethiswa okuyenzwe kumbe ukuthengiswa obuyenzwe upresident weRepublic of Zambia uHichilema Hagainde ubaba ulokuzeni uMnangagwa. Sehamba kathesi sesiyabamba elinye ilizwe sesithi uHH upresident weZambia sethengise ilizwe ekuma-Americans. Ule power yiphi uMnangagwa ukuyalelwa upresident weZambia ukwenza ama-bilateral relations ngelinye ilizwe? Who's top sim ukuthi engakhulumi leRussia? That's the bone of contestation. So thina njengabantu beMathebeleland libe kwazi ukuthi abantu beZambia belembali labantu beMathebeleland ngendaba ye-liberation struggle yithi esakhululisizwe through iZebra.
Lona uhambo lwakhe uMnangagwa kwele Russia kunye lase South Korea lilubone njani? Luthi hambo olu elingathi lina luyaphathisa na isizwe?
Akula nto isibenefita yokini. Into ayihambelayo yokuthengisa ama-resources yenu. Into ayihambeleyo yokuyopreacha ibizo lokugijimisa i-corruption yabo Whitney Otivayo. U-Whitney Otivayo by popular a criminal convict at West. Watati mali yeGwanda wayidla. IGwanda kathesi ayela uGates.
Umnumzana Chilumbo Mutenda ngomunye wabagcinisihlalo bebandla leMthwakazi Republic Party. Inhlanganiso ephathisa ngokudla eWorld Food Program ithi phakathi kwezabelo ezingamachumi ayisithupha eZimbabwe ngezimbili kuphela ezilokudla okweneleyo okwenela umnyaka okukhomba ukuthi indlala ilokhu ibhahile elizweni. IWorld Food Program ithi izasebenza ngokuphuthuma lezinye inhlanganiso ukudingela abalambayo ukudla bona ababikwa besedlula izigidi eziyisichiya ngalombili 8 million. Ngakwelinye icele iParliamente ihlaziya ukugantshelwa komthetho we-Private Voluntary Organization Amendment Bill okungaphoqa ezinye inhlanganiso ezizimele ukuthi zingasebenzi elizweni. Ukuhlaziya lolu daba osithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe nomnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungulayo ezokulima njalo owaye ngumeya wedolobho leGwanda.
Njengoba bevele bengazange bavune lutho, izulu kalinanga, kambe kwakwaba ngaphi nini lapho abantu abaswela khona ngisho amanzi ngoMarch, April. Angithi labo izifunda lamadamu kabe kusagcwele. Khathesi sokomile sokuthile konke lezibholane lezikotsho lapha akade bezama ukuthelela khona ezingadini bathole okuncane lako sokuthile. Nxa kuthiwa okukhula kula mkhosi kutshiwo khona lokhu.
Inhlanganiso ye-WFP ithi ngolwesithathu izakwabela abaswelayo imali eChinoyi. Kambe lokhu kuyaphathisa yini?
Bangaki abantu abangeneliswa yi-WFP khona eChinoyi lapho? Abantu abakufuna kakhulu yikudla ngokwakho, ngoba leyo mali izathengani ngapi? Ingabe kungapi? Abantu bakhangelele ukuthi leyo mali kayithathwe iqoqwe ihlanganiswe iyethengela abantu ukudla, abantu babehamba besiya kuthola lokhu kudla kulokuthi banike abantu okuyimadlana khona kwabazabanika khona.
Impumela yokuhlaziywa womthetho we-PVO Amendment Bill ingaphathisa kakhulu yini kulolu daba?
Kwakuvele kungaqondanga ngombono wami ukuthi uhulumende asukelane lazinhlanganiso lezi ezinceda abantu ngesikhathi esinje. Kukhathesi abantu bevele besila abo-World Vision, o-Christian Care, kuningi nje izinhlanganiso kade kunceda abantu. Uhulumende abe sevusa umhlonga axabane lako ezikhangelele yena engakhangelelanga abantu. Phela singakhohlwa ukuthi kakho umuntu kuhulumende ophila ngokudla kokukhangezwa yilezi nhlanganiso ezizimeleyo. Kanti vele inhlanganiso lezi ezizimeleyo zezibe khona kuyini? Andikho ukwehluleka kukahulumende. Kumele ukuthi ngabe uyazibonga kulokuthi azichaphaze. Nxa i-amendment ingaphuma isithi inhlanganiso lezo kazibe le ndlela yokusebenza ebalulekileyo njengoba bezisebenza, engxenye abantu bangasiza zivala ubunqunu bakhe bukahulumende bokwehluleka ukukhangela abantu bakhe. Nxa i-amendment ibuya kayikhuphe khonoko kukahulumente okwenza ukuthi zisebenze nzima, kakwenziwe kube lula.
Lo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungulezwa kulima njalo owaye ngumeya wedolobho leGwanda obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga owe-Studio 7. Ixuku labantu lithengisele esigodlweni senhlanganiso yabantu abaye emacansini beyibulili bunye e-Gays and Lesbians Association of Zimbabwe eHarare izolo besithi abantu laba kumele basuswe elizweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba eseHarare.
Abakade betshengisela laba bebesithi imisebenzi yenhlanganiso ye-Gays iphambana lomthetho wokudalwa kwabantu. Bebephethe amabhakane alembhalo esola abantu laba egoqela ethi phansi labantu abalobubili bunye. Asibafuni eZimbabwe. Basole kakhulu abantu abathandana bebulili bunye, befunga besithi bazatshela uhulumende avale amahofisi enhlanganiso le. Amalunga enhlanganiso yeGaus athi afice amahofisi ayo elotshwe amabala okuba achiyane lemsebenzi yawo yokukhuthaza ukuthandana kwabantu abalobulili bunye. Omunye osekela ukutshengisela lokhu umnumzana Zakithi Chuma uthi kavumelani lezenzo zabantu laba.
So okwabhuti lobhuti akuzange kwabakhona since kudala okhokho bethu babekwala. Lokhu vele sithi kuyazila, siyala phansi phansi ngalaba abafuna ukusitshintshisa imicabango yethu, befuna sivume ukuthi izitabane zibe khona. Ngithi hayi, mina ngime njengami thina, ngithi hayi, it's a non-starter, siyala lokhu. Izitabane no lapha eZimbabwe, elizweni lakithi asifuni izitabane.
Lokhu kusekele ngumnumzana Simbarashe Maringosi ongumfundisi othi eleZimbabwe akumelanga lamukele okwenziwa ngabantu laba.
But ngenxa yokuthi izinto ziyaguquka, but asingeke sikuvumele ukuthi kwenza ngani, because kuzandani kuzahlukumeza abantwana abancane, kuyaba yimfundiso abantwaneni. Then which means ukuthi that will of God ukuthi abantu zalanane London is being cancelled, akusela nto eqhubekayo. And esintwini sethu siyabe sithukiwe kakhulu ngabakhokho bethu.
Kodwa okhokhela inhlanganiso yeGirls umnumzana Chester Samba uthi okufunwa ngabantu abatshengiseleyo laba ukuphazamisa ilungelo labo.
So we're saying that we encourage people to protest. I think it's good that they are able to express themselves.
Sikhuthaza abantu ukutshengisela, kodwa sithi bengasebenzisi udlakela kwenza lokhu. Siyafuna ukuba siqoqe loba singavumelani, asifuni abantu abaphambana lamalungelo abanye besenza kwamalungelo abo.
Umnumzana Samba usolwe ngesinye isakhamuzi seHarare umnumzana Mlungisi Nkomo othi kabasoze bagoqe izandla kusiba lomonakalo wokuvumela imikhuba athi ngiyakwamanye amazwe. Ukutshengisela lokhu ukuza ngemva kokuba amanye amalunga ebandla lokholo awe-United Methodist Church kwele Zimbabwe etshengisele ngenyanga edluleyo esola ukuthandana kwabantu abalobulili bunye. Uhulumende weZimbabwe ubikwa engasekeli ukuthandana kwabantu laba, njalo isisekelo sombuso selizwe kasicaci ngalolu daba, kodwa sivumeli ukuchathiswa kwabo emacaweni loba emthethwandaba. Ngomnyaka odluleyo, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga waloba incwadi esola ukuphiwa koncedo lokufunda kwabantu abalobulili bunye, esithi kumele bayekele izenzo zabo ezimbi. Kodwa inhlanganiso ezizimeleyo zathi lokhu yikwephula amalungelo abantu laba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kwezempilakahle namuhla intatheli izindaba yeStudio 7 ubathabile Masuku uhlolisisa umkhuhlane wesilumo othiwa yi-endometriosis olakho ukwenza ukuthi owesifazana aswele inzalo.
Abezempilakahle babika uba oyedwa phakathi kwabesifazane abalitshumi uhlaselwa yisilumo nyanga zonke. Lo mkhuhlane ubonakala nxa wesifazana esiye esikhathini azwe ubuhlungu kumbe esiya ngaphandle lalapho esiya emacansini. Ubuhlungu ubuzwa laseqolo esizwa ephela amandla njalo engani ufuna ukukhipha. Phakathi kwabesifazane abane abangelanzalo, oyedwa kulabo abalomkhuhlane lo kungenxa yesilumo. Udokotela Solwayo Ngwenya, osebenza esibhedlela sempilo koBulawayo, uchasisa ngokujulileyo ngomkhuhlane wesilumo.
I-endometriosis le kumbe isilumo umkhuhlane oyenza omama beze ubuhlungu kakhulu nxa besiya enyangeni. Isilumo lesi umuntu uyabezele laso, khanya kuyabe kungahambanga kuhle ekwenzakaleni isibeletho sakhe, kokuthi nxa inyanga yonke ewophe ewophele phakathi kwesisu, yikho kwenza kube buhlungu kakhulu, kuyenza ukuthi kube sezithweni eseceleni njengesinye kumbe amathumbu, umuntu azwe ubuhlungu ngoba igazi labe lisehluleka ukuthi liphume.
Ungwenya uthi isilumo siyelapheka.
Iyelatshwa ngokuthi uyaphiwa amaphilisi ama-painkiller, kodwa nxa kusehlula njalo azagcine phiwa amanye ama-injection a-specialized, kodwa nxa kusehlula njalo umuntu angayenziwa i-operation yokuthi endometriosis leyo iyetshiswa, kodwa inzima ngoba kwesikhathi iyabe igcwele esiswini, inamathele emathunjini kumbe inamathelane esinyeni. Yikho siyaxwayisa amantombazana labomama badinge uncedo ukuthi bangancediswa njani ngodokotela.
Umongi osebenza kobulawayo umnumzana Daniel Mvundla uthi ukuya esikhathini akumelanga kube buhlungu, ngakho ke nxa umuntu esizwa ubuhlungu kufanele athole usizo kwabezempilakahle.
I-endometriosis ngathi kulapho inyama zesibeletho zisemathunjini kwesifazane. Umkhuhlane lo uqala ukuvela nxa intombi isithombile isiqala ukuya esikhathini. Kwesinye isikhathi siyananzelela ukuthi umkhuhlane lo ungahlasela amankazana wonke emulini inye. Ukuya esikhathini akumelanga kube buhlungu, akumelanga abesifazane bakuthathe njengenjayelo ukuba lesilumo. Isilumo singesinye sezizathu sokuswela inzalo. Siyaqonqusela ukuthi abantu badinge usizo kusasemasinyane.
Unkosikazi Thobekile Khumalo owahlola watholakala elesilumo ukhuluma ngomkhuhlane lo.
Ukukhula kimi kwakuya lobuhlungu obukhulu kakhulu. Bekusithi amalanga ami ukungena esikhathini angasondela ngise ngibe le-stress ngoba ubuhlungu bakhona budlulisile. Khona bengisithi ngingaqala ukungena ngisesikolo, so ngihle ngitshayise bekubuhlungu ukuba wonke umuntu eklasini yabe sekwazi ukuthi sengisesikhathini. Izinto lezi ezesibeletho khanya zivile ama-complications amaningi ukuthi abantu sabe singafundiswanga kabanzi ngalokhu.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi imbangela yomkhuhlane wesilumo ayaziwa, ngokunjalo indlela zokuvikela zingekho. Kodwa okumqoka yikuba izibonakaliso zalo mkhuhlane zona ziyelapheka. Inyanga kaMbimbitho minyaka yonke isikhathi sokulimukisa uzulu ngalo mkhuhlane, kodwa lokhu kusasilela ngoba inengi licetshiswa ukuba ubuhlungu bokuya esikhathini buyingxenye yomuntu wesifazane. Okunye okwenza kube nzima ukuba uzulu athole usizo esibhedlela yikuba indaba eziphathelane lokuthomba azandanga ukuxoxwa ngazo emakhaya, okwenza umntwana oyintombazane afele ngaphakathi engatsho ukuba uzwa ubuhlungu nxa esiya esikhathini. Ugogo uLina Chuma uthi bekhula kwakungaxoxwa ngokuthomba, njalo isilumo sasibukeka njengomkhuhlane ongadingi ukwelatshwa esibhedlela.
Sikhula lathi sakufica kuthiwa kuyazila ukuxoxwa ngokukhula lokuba sesikhathini. Kulesilumo esiduna, kulesi sikhathi esivala inzalo ngesiduna, kwakuyelatshwa ngesintu, kodwa khathesi kuyazila ukuthi ngingabe ngixoxa labo abasukulu ngibatshela sengenemukho esilumo. Vele isilumo saye singayelatshwa esibhedlela. Kubukheka nje ingathi ngomkhuhlane nje ongamelanga uye esibhedlela.
Kodwa abezempilakahle sebekhuthaze ukuba nxa owesifazane engatshengisela izibonakaliso ezigoqela ubuhlungu bokungena esikhathini, obeqolo lokuya emacansini kungaqiniselwa, kodwa kudingwe usizo ezibhedlela ngokutshetsha. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kweze Melika, ucwaningo olwethulwe zinhlanganiso ezithiyeneyo lutshengisa ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump uqhubeka etshengisa ukuthi ulakho ukunqoba umongameli Joe Biden. Lokhu kwenzakala lanxa umnumzana Trump watholakale lamacala wokungethembeki emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungulezo umbusazwe umnumzana Tim Muringai.
Hayi, i-election le esiyibonayo ebuyayo kungathiwa asikwazi ukuthi ozaba enqoba omunye ngubani, ngoba sibona kathesi umnumzana Donald Trump leading in Nevada by 5 points. Yiyo engathiwa i-swing state, so ukuthi anqobe kumele athathe 3 of the 7 swing states ukuthi anqobe uNumzana Biden. So okakathesi hayi ngathiwa anything can happen ngoba siyakwazi ukuthi ama elections alapha they are very unpredictable and abantu abaningi bakhomba ukuthi the cost of living and inflation under Biden has not been good. So kungabonakala ngathiwa uNumzana Donald Trump engena eWhite House okwesibili.
Khona ukutholakala uNumzana Donald Trump elecala kuke kwabangela na ukuthi usekelo lwakhe lwehle kancane.
Amacala akhe lawa okwakathesi masibona ama polls o ucwaningo ukhanya ngathiwa abantu abaningi they have not really paid attention ngoba siyakwazi ukuthi abantu abanemelela ama Democratic le Republican conventions after that abantu bayasebe serious ngoba okwakathesi siyakwazi ukuthi isikolo ngathiwa sezivaliwe and abantu bayenza different things so okwe election ukhetho is not a priority but I services khangela ngabo July August September khonapho kuyabe sokukhomba ukuthi hayi umuntu ongathiwa uzangena kuyabe sokumanjani so kwakathesi hayi ambona amacala wona lawa ngathiwa ayamphambanisa ngoba singakhangela iNational poll ikhuluma ngokuthi uNumzana Biden is leading by 1 percentage point so that is nothing makuli a tight race enjana so hayi asazi ukuthi uzozala inkomoni yokwakathesi.
Umnumzana Tim Moringayo ucubungula ezombusazwe. Okwakhathesi sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo elisithumele yona ngeWhatsApp.
Elivuka njani ma-Studio 7 abasakazi abahle basinika indaba ezicakathekileyo uChamisa uyasulwa kodwa singamsolini uChamisa Chamisa ngoku-stepa down from i-politics useve iimpilo zabantu abantu ade bebulawa izalo bebulawa kanti esilithi kube ngawe uyayenza iphathi khona abababe sephathini baqalisa ukunetshwa bebulawa lawa izalo so kaqala ami esibili asikhohlwe ngepolitics sizabona labo badalela abavela impilo yabo siphika.
Into engizibuza yona ukuthi kathi kibo khona le lapho ababuya khona akula bantu abahluphekayo na abantu abahluphekayo bakobulawayo abantu abahluphekayo abangapha kwamthwakazi bazovule amasonto abo abahambe kuyobevula amasonto akuvote asiwazi that is la wethu amasonto bona bangabantu banothi ma befika endaweni bafuna ukuvula wabo amabandla wayi bengathi bona bangabokufika la kumele bejoyine la bejoyina wethu amasonto hhayi ukuthi thina asiyazi isonto esonto begayi bahambe bekwenza kibo le besisukela bokuphutha
wazi. Zalibonani ku Studio 7 njani ku Studio 7 likhuluma lo nkomo la. Yati mina ngicela ukubuza abantu ku Studio 7 nxa lidinga ukuthi likhulume lomunye umuntu ongabe ekhuluma emelizani PF akekho omunye umuntu elingakhuluma la ngaphandle kwalo kuthiwa ngu Joseph Chuma. Ngoba lo kuthiwa ngu Joseph Chuma mina angikwazi ukuthi ngumuntu o right ongumuntu oyesaba ukukhuluma iqiniso kumbe kwathi ungakhuluma iqiniso siyakubulala kumbe kwathi ungakhuluma iqiniso uyakufa. Hayi kanti ngingaba umuntu ongakhuluma into engazisiseka kuhle ngoba lo Joseph Chuma lo unonono ugcwele iganga nje ugcwele iganga ugcwele ihlathi sehlathini nje kakwazi ukuthi ungaphi nxa ekhuluma vethu ngokuthi mbele idinge mbele ugrade 7 nje ofunde etshitungwisa umbeseke nje ongakhuluma ngento zezane ugrade 7 nxa engakhuluma ngcono kulalo uJoseph Chuma.
Yes, Studio 7 mbingelele basakazi bami buye nabalandeli uThimbani uFocus Swift ngiyamuza uMnangagusi Charles kubuyaziqhenya ngomfundisi emoyeni uyakholisa udla imali yelizwe labalandeli bakhe labo Chuma lezisekelo zakhe lezi ehlolo zakhe lezi ezokuphalamenti osifakileyo esikhundleni uyaziqhenya ngempela uyakholisa hayi azanginama.
Lawo bekungamazwi enu linabalaleli beStudio 7 elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwethu olwe Live Talk lapho sikhuluma khona ngobudlelwano obukhona phakathi kwelizwe leZimbabwe kanye lele Russia lapho akade kulo mongameli uMnumzana Mnangagwa evakathele kulele lizwe waqhuba umhlangano loMnumzana Putin. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube lisayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.